kuyinto eqakathekile kakhulu njalo kuyinto endlondlobalisa umnotho welizwe njalo kuyinto enhle kakhulu ezokuhwebelana ngoba eqinisweni alikho ilizwe elake lazimela lizodwa. Kuyinto enhle kodwa into eqakathekileyo kakhulu yikuthi imithetho leyo noma izenzo lezo ziza kwenziwa okweqiniso yini noma kuza ukuthi yizinto ezikhulunywa okwemlonyeni kuphela. Ngoba sesakubona kakhulu ukuthi seziziningi izinto eziba khona emlonyeni zikhulunywa zinambithe kube mnandi kakhulu kodwa ke izenzo zakhona kungabi khona into lese yodwa ethengisayo ukuthi kule qiniso elalokho noma mhlawumbe kule step esithizeni esithengisela ukuthi kuyamuva towards leyo nto eyayikhulunywa ngayo noma ukwenza kanye leyo nto eyikade ikhulunywa ngayo.
Kodwa na nxa ukhangela okwenzakala elizweni leZimbabwe kungapha na idlabuzane amazwe ayintshonalanga ukuthi avule amasango.
Ilizwe leZimbabwe babugande ukuthi into ekhona eqinisweni esingasoze ukufike ukuthi khona ama-reforms asesemaningi ama-reforms afuna ukuthi ayenziwe. Ama-reforms njalofatisukaz ukuthi abantu bakhaliphile phandle njalo abantu bayabona izinto ngendlela ezinye ezehlukeneyo. Nxa sikhuluma ngama-reforms asikhulumi ngama-reforms ukuthi abhalwe phansi kuphela kodwa ama-reforms akhona engenziwa practical. Kufana lokuthi mhlawumbe ngifake nje umzekeliso ngithi kathesi le nto efana lokuthi iyokwehlukanisa ukuthi umnotho wemathebeleni udliwe emathebeleni umnotho wenziwa but kodwa kathesi emaphepheni kukhona lokuyani kodwa ke practically akula ngithe lento eyodwa ethengisayo ukuthi uphente njalo ezayenziwa noma eyenzakalayo. So kufana lakho khona lokhu into eqakathekileyo kakhulu njengoba ngisitho ukuthi ama-reforms singakhulunywa kodwa into eqakathekileyo ngama-reforms ayenziwa kukhangelwe ukuthi are these genuine reforms noma njani. Nxa kungenziwa lawo ma-reforms ilizwe leZimbabwe ubuhlobo babo lamanye amazwe noma yiwaphi amazwe bungavuselela nje lakusasa kodwa ezongenza ama-reforms njalo no engazange yenziwa okwesiqiniso genuinely alalana akusezo kubekhona ubudlelwano bona abafisa ukuthi ngazi buba khona. So okuqakathekileyo ukuthi abantu noma ngithi uhulumente futhi athi abuyele back to ku-drawing board ukuthi are they serious ngokuthi bafuna ukuvuselela ilizwe leZimbabwe bafuna ukuvuselela ubuhlobo lamanye amazwe yini. Nxa be-serious ngakho konkwaza abebe-serious ngokuthi bakhulume izinto njalo bazenze ngokweqiniso izinto ezifana le-corruption ekhona elizwe lakithi e-US kudale ilizwe lakithi okwendlela ebuhlungu kakhulu. So izinto zenzala ukuthi nxa kuthiwa kuyaboshwa abantu abenza i-corruption ababoshwa okweqiniso kodwa bengaboshwa abantu bechaya isandla beqeda laphana kufanele kuba kufanele bevuka bekhambe